uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe-government gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edale le-senate loTshabangu babalisa uLilian Mlilo, ukucaca phulu, uLinda Sibanda, uColette Ndlovu, bona abazamela idolobho lakoBulawayo. Abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland, uSam Chafuza ozamela iMashingo, kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uTshabangu, uTeresa Kabondo kanye loGrace Mumpande. Abantu laba bangena ezikhundleni ezachiwa ngamalunga aweCCC axotshiswa edale lePhalamende nguTshabangu ngoba esekela owayengumkhokheli weCCC osewaphuma kuleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abanye abakuqembu likaTshabangu bayakhonona ngokungena kwakhe kuSenate besithi usezikhethile yena ebachiya phandle. Omunye wabakhononayo uMnumzana Albert Malangu yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani.
Thina kuBulawayo sathola ugwalo oluthi ukuthi kureplace ama-senators wonke lama-PR. Sancedisana laye ubaba uSengezi safila ilist yama-senators lama-PR. Amabizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu-ke lalingekho lapho.
Kodwa isikhulumeli secele le-CCC elisekela uTshabangu uMnumzana Alfred Zirute uthi okuphume ku-government gazette kuliqiniso njalo yisinqumo esithethwe libandla lakhe.
Abazohamba beyemela okukhona yikuthi ubaba uTshabangu uzahamba eyengena esenethi lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma nama-party policies njalo ekhangelene lokuthi at least ekhokhele abantu abakusenethi khonapho.
Uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena kukaTshabangu kusenethi ngoba yibo abamthumileyo njengebandla le-CCC.
Ngithanda ukuthi bekunanzela ukuthi bekungasoze kufushe ukuthi ubaba uTshabangu ayebe ephandle ngoba yena akhangelela ngoba umongameli kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu azokubhalisa ibhizinesi eye-senethi lephalamente kuqalisa ukusetshenzwa sibe thina siyi-alternative government. We need to have alternative policies that will be pitted against our ZANU-P F lapho okungalo awuhambi khona kuhle lalo bebonisa ukuthi ayithi ipolicy yethu imeso so ayiyikho sibe.
Olona amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabomama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu.
Engikuthokozelayo yikuthi nje labomama baphiwe ithuba lokungena waba labomama waba labobaba. Yikho engathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile. Okukhulu okuqakathekileyo yikuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso baphathe kuhle abantu babakhethileyo.
Asebeyingene kudale le-senate laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguTshabangu ababalisa uHelen Ziriva, uGideon Shoko, uSiphiwe Ncube, uFelix Magalela Mafa Sibanda, uDavid Anton Shimini, uGodfrey Mathivenga Matsikanda, uAnastasia Moyo, uJoel Gebhuza loTendai Sibanda. Asenelisanga ukuxhumana noTshabangu ngalolu daba ngoba engadobhi ucingo lwakhe. Ngimele umsakazi weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.